Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa yonke, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngumnumzana Hakainde Hichilema ngamavoti amaningi kakhulu.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepedi ubesebasebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli.
Amasonto amaningi awavulanga namhlanje, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi asengavulwa kodwa kungene kuphela abahlatshiweyo amajekiseni e-COVID-19 womabili.
Namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabeleyo kube yibo bodwa abangenayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Khetho lweZambia itshengisa ukuba okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema uphambili ngamavoti adlula isigidi esisodwa 1,009,405. Ngemva kokukhonona umongameli Lungu uthi ukhetho aluhambanga kuhle. UHichilema okhokhela ibandla le-United Party for National Development siwancintisa kathathu enqotshwa. Abahlola ukhetho lolu bathi obekumqoka ukuthi uZulu nguye othethe inyathelo lokuvimba ukuqilibezela ngoba engasukanga lapho kade kuvotwa khona elinde amavoti. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani lolukhetho.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepedi ubesebasebenzisa njengomuntu njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli, bebengalamphila kahle ngoba kakhulu bese sebenza lo hulumende weZimbabwe. Umuntu ngambona senamadalena lo hulumende weZimbabwe ngoba kwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthaka. So ngibona ngazathi okwenziwe ngabantu abatsha, untshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala, ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo. So ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha ikuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe nekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisayo?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngobuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iyevota. Amabandla aphikisayo okuqakathekile kakhulu yikubana abone ukuthi amalunga awo bayakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota, njalo amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota. And ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents, wonke ama-polling stations, hayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling station akula-polling agent.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abalichumi lasikhombisa 17 ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19, kuthi abangamakhulu amathathu lamachumi amane lanhlanu 345 babanjwa igciwane le-coronavirus, okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amabili 22,959. Abezokholo kaliyanga emasontweni namuhla lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi bengavula amasonto abo kodwa kungene kuphela abahlwatshwe amajekiseni e-COVID-19 omabili. Abamasonto bathi kuza kuba nzima ukuthi baxotshe abangahlatshwanga yikho bengavuli. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda womanyano weZimbabwe Christian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amachurchi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa selikhangele ichurch ngokwenziwa kwalo kuba nzima ukuthi uxotshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-heads of Christian denominations ama-bishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumende ukuthi ungaba lenye indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuyexotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu labafundisi kade nje nxa sikhayela uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni duko lokuthi nxa kukhulunywa ukuxoxisana kungafunana indlela yokusebenza linto ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye udubo kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho mbona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu, njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifosele abantu kumbe sibabambe ngenkani, kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibabambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima le.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani, uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazisela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo, ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19. Ukuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe.
Umfundisi uSenis Banda ngomanyano weZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ziyakhala izakhamizi kuwa 10 ebulilima West ezintshontshelwa amadonki lezinye izifuyo ngamasela acatshangelwa ukuthi ahlala eCholocho. Kudaba lwezemaphandleni esilethulelwa inhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana le-Studio 7, uGibbs Dube uyalandisa.
Ziningi izakhamizi endaweni yebulilima West ezikhala ngokutshontshwa kwezifuyo. Omunye wabo ngunkosikazi Vinolia Moyo ohlala eBambatsi.
Ku-Ward 10 lapha silenkinga kakhulu eyokucathelwa yizifuyo, kodwa njenge-community sahlala phansi sabonisana ukuthi khona ngcono sikweleke sihlangane sibe yintonye. Kuke kulandelelwe indaba yezifuyo lezi ezicathayo, ikakhulu amadonki, onkomo, kuyahamba nje kuchabalale. Ngikhuluma nje nje lami ngomunye owacathelwa zinkomo isiba sonke zazingu 8 bahle babuya bazibutha zonke nje bahamba la kathe si angisela nkomo okwangenza ngadistebekale kufundisene abantu abamjoba ngingedwa nje abantwana kabasa mntanami owayefanele kuform 4 wabhala nzima ngenxa yokuthi izifuyo zami zasezithethwe ngokunjalo siyacontributa siyiwa 10 i-community yonke siyakhipha ama 20 rand 20 rand ukuthi kuyedingwa izifuyo okwakuqala sakhipha sibili last month bahamba abantu beyingxenye belihlekanyana sibili elithe sisebenzisa ndawonye labo council bakhipha labo izimota zabo bagijima babuya okokuqala babuya la madonki angu-22 abantu babuya bathola amadonki abo bathatha akwaba yisibongo esikhulu kakhulu lo wayezizwa engafise cabanga ukuthi uzadlelwa imali kwamsinda kodwa wabonakala wonke umuntu esekhipha okwesibili babuyele nje ngolesithathu last week kade bekhonale babuye la madonki ayi-38
unkosikazi Moyo uthi bayabonga kakhulu abantu ngokwenziwa izakhamizi lamapolisa
abantu bajabule kakhulu ngobomunye umama uze wangilanda sibili wabuya edlula le donki yakhe wabuya la emzini wami ezongitshengisa ukuthi khangela idonki yami ngiyitholile into elalisitshela yona hayi iyasebenza sibili kakhulu ngikhuluma nje ngingomunye okukomiti yakhona eyokudinga izifuyo ngilo baba uJosepha uDube sisebenza sonke ithe sihamba sigqugquzela abantu siqoqa lezi mali siyehlangana sinike abantu ukuthi sokutholakala emalini abantu baphume bedinga lezo zifuyo ngokunjalo ayi community ijabule kakhulu ngezifuyo lami ngingomunye vele ocontributor ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazadibele kube ibhotabhota bewela le nkomo zami zibuye
unkosikazi sikhathele Dube laye ohlala eBhambathi uyakuncoma kakhulu okwenziwa izakhamizi lamapolisa
kwihlandla lesi-3 bahambile njalo babuye lamadonki angu-38 wona ayedlula 38 amanye alahleka endleleni ayefika kuma-8 kodwa ngokuthi njengoba kuhanje kusuku indawo yangikhona kuyasokukhathana amadonki ayehamba laye ephuma ephuma so baze bafika le-38 ngikhuluma nje abuye ehlale o-7 days ukuze omunye lomunye noma ukondolwane noma gwamagwama noma ngaphi ubuye ukhangele amadonki akho batholile ngokuningi bawo bathatha amadonki abo so ngikhuluma nje sihlala 7 days sisiloka siyenzela ukuthi abantu bonke bezwe ngamadonki labo bebethatha amadonki sibili hhayi alokhu unyamalala okungaqondiyo ngezindawo ngezindawo kodwa hhayi ngendlela okusetshenzwe ngayo hhayi njalo siyakhelene necholotsho singabantu banye indlela yiyo le lathi siyahamba siyele labo bedlule bele so yonke into iyalungiswa so ngendlela nale izakhamizi eziyenze ngayo indlela esilungisa ngayo ukuthi hhayi kusasa kungabi khona okungazwani phakathi kwethu lecholotsho bebona ukuthi hhayi abantu bayabelanda belonda izifuyo zabo
lolu ludaba elilethulelwe inhlanganiso ye-Harbour Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 lelani udaba olufanayo ngeviki ezayo ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngokips Dube
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ese-Washington DC
okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMichael Hobe
ngali tshona njani umthokazo omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumaikobe namhlanje sixoxa lotsepanginare owenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe sixoxa ngohlelo lwe-Albinism Champions Campaign oluqhutshwe inhlanganiso ye-SADC Youth Forum Sepang ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okuningi ngohlelo lwe-Albinism Champions Campaign
ngiyabonga ngizathanda ukukhuluma ngomkhankaso osobizayo ukuthi SADC Youth Champions for the Albinism Agenda lapho ebesikangalele ukuthi sithuthukise indaba eziphathelane labantu abalobala kodwa ikakhulu besikangele esikubiza ngolini lesilungu sithi ngama-sunscreen lotions lokhu ngabakugcobayo abantu abalobala okubaphathisayo ukuthi loba beselangeni bebehlatshwa zinsaba zelanga ungaba phambanisi emzindeni yabo.
Uhlelo lolu lusiza kanjani abatsha abaphila nge-albinism abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Southern Africa?
Uhlelo lolu luyaphathisa abatsha abalobala ekuthini indaba ezibhadelane labo sezizaququzelwa, sezizasabalala, zazakale kundawana zonke nje sikhangele emhlubulweni lo oweNingizimu Afrika. Njalo baphathisa ekuthini ezinye zenswelo zabo sezizananzelelwa, sikhangele njalo okwezemfundo ekuthini lo mkhankaso awugxilanga kuphela ekuthini saneliswe ukuqoqa imali yokuthenga amafutha lawo esiwathi yi-sunscreen, kodwa sikhangelele ukubana sisebenzelane lenhlangothi ezitshiyeneyo, ikakhulu inhlangothi ezikhangelane lezemfundo ukuthi mhlawumbe bangaphathiswa bathole ukubhadalelwa, bathole ukuncediswa kukho konke abadinga ukuncediswa ngakho.
Sepang, awusitshele okuningi ngenhlupho zenu njengabasakhulayo abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
So inhlupho ezihlangana labasakhulayo abalobala yikuswela lawo mafutha esiwathi sunscreen lotion, ngoba lawo mafutha kumele bagcobe impilo yabo yonke kungakhathalekile ukuthi isikhathi sokutshisa nesikhathi somqando. So uhlupho yikuthi kuba lokuswelakala kwemali ukuthi lawo mafutha athengwe, ngoba sikhangalele ukuthi amafutha xa wathole kuthiwa achiphile $10, kodwa wona adlalela $15. And then kwezinye iindawo ezibalisela oMalawi labeTanzania babulawa laba bantu bahlalela ezalweni, ikakhulu laba babehlala emakhaya okumele bahambe umango omude bafuna bangasayo esikole besesaba ukuthi mhlawumbe bangaqathanyela babulawe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoyitsebang lingxoxo.
Abafisa ukuba yingxenye yalo kumkhankaso bangaxhumana le-SADC Youth Forum, yona itholakala ebulenjini, sikhangele kwindawo zokuxhumana ebulenjini. I-Twitter yabo ithi SAYOF, SAYOF, batholakala njalo kufacebook SAYOF. Kulabameli bale inhlanganiso esebenza ku-Southern African Region, kulabameli abakhona kumazwe wonke alitshumi lasithupha 16.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uTsepanginare ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olevalisayo, igama nguMaikobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Baba.
Siyabonga Mike.
Sengana masiko
wesi
ngumandla baba mkhulu.
Okwamanje ke sizwe uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Namhla sixoxa ngokwakusenziwa zintombi kudala lokwenziwa ngezinye kulezi nsuku osokuyisivu kampunzana nxa sikhangela ke ukuqoma. Silobaba uNkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu, kanye lomama useludewa yinothandwa ngabantu abaningi enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. Ake sizwe-ke ukuthi umnumzana Mathe uthini ngodaba lolu.
Intombi zanamhlanje kazisafanani lentombi zakudala. Intombi zakudala bezithatha isikhathi ukuthi umfana zimkhombe, bezingathatha inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Bekule zinto kade beqala bezikhangela, isimilo somfana, umuzi ophuma kiwo, impilo yomfana lemvelaphi yomfana. Begijime bayobuza futhi kubobabakazi ukuthi lo mfana kambe ngabe kulungele ukuba umkhwenyana la kubosisi abadala. Bengavuma, bethola ukuthi umfana ukulungele ukuba umkhwenyana, sebezabuya ke sebemkhomba umfana. Kebe sokudlule inyanga ezintathu. ezintathu okusiya enyangeni eziyisithupha. Yikho namhlanje ubona abazali bethu behlele emizini yabo ngoba uthando lwakhona lwaqinisekiseka lwaqiniswa lwaba lomkantsho kusukisela ekuqaleni.
Umathe uthi kunengi osokuguqukile.
Intombi zanamhlanje usuhlangana naye ikunike amafoni number ikukhombe namhlanje uhambe layo namhlanje. Leyo ntombi lolo thando ngeke luze luqhubeke luye phambili, angeke luze lulaste ngoba kusuka kungalaqiniso. Leyo ntombi okokuqala kayikufundanga, kayikwazi ukuthi uphila iphi impilo, ikubone nje ugezile umuhle uzidrayivela imota, ayikwazi le mota le wayithenga kanjani. Ngomva kweviki mase kukhombile sezathola ukuthi hayi mani lo mfana lo uyisigebenga, le mali oyiphila ngayo emenza abe muhle ubamba inkunzi. Yikho uzuthola manje uthando lwakhona lungaselukuphelela emoyeni njengamakhoba amabele ngoba izinto kade kufanele ukuthi azikhangele sukusela ekuqaleni kazibonanga, sezibona esengenile ethandweni. Yikubona namhlanje imizi yangkhona ichitheka labazali sokuze kunzima sokuyimvela kancane ukuzothiwa uyalobolisa. Ngoba uzalobolisa umntwana namhlanje kusasa kuyachitheka, inkomo sokumele zibuyele emuva ngoba uthando lwangkhona azange lwaba lomkantsho sukusela ekuqaleni. Sebenanzelelana sebehleli bonke balobolana ukuthi hayi lo unje lo uyikhala bani. Ukhumbule ukuthi nxa liqala ukuthandana lizabe liphathana kahle, omva kwenyanga ezintathu yikho lapho selizabonana khona ukuthi lo uyisimo esinje uyisimo esikanje. So into okufanele kube thali azifunda lingakakhombani lifundane ukuthi kanti lo muntu uphila yiphi impilo. So akusayenziwa lokhu manje ile intsha manje yikho sokuchitheka kanje.
Umadewa uthi kudala kwakuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi intombi iqhome ijaha.
Amajaha akudala ayekhombisa intombi aboma 6 months or umnyaka, intombi lokhu imbhayizisi ingafuni ukuthi imkhombe noma imfuna. Lokhena kwakusenza ukuthi ijaha nalo likuthembe, libone ukuthi khona hayi intombi leyi intombi nje elungileyo. Ngoba kudala wawungamcabanga ukuthi wawungathi mawungathi umuntu engathi uyakufuna khona lapho uvelwe umkhombe, same time wawuyabizwa ngamagama umfanele egcine ngasakuthembe. So khokhena kwakunika ijaha isibindi sokuthi hayi kusho lo ngumfazi mfazi sibili umfazi wokuthathu engimkhombisa isikhathi eside angaka ngize ngiginqe angaka ngilandelana laye.
Unkosazana Dewa uthi intombi kulezi suku zesaba ukuthi amajaha ayadinga abanye ngesiphangiphangi.
Manje ijaha malibuya kuwe lithi ngiyakufuna, lingikhombise manje lithi hayi Selu ngiyakufuna namhlanje, uSelu kumele amkhombe namhlanje ngoba mayengayekela ukumkhomba namhlanje ngeke phela azabuye futhi lakusasa. Engabuya kusasa abuye 2 days 3 days agcine ekhathala sesadinga abanye. Mayefika ngale phambili avele khonje semtime, wena ngaleso sikhathi ubumthanda uzijethe hayi ngizamkhomba noma makuphela inyanga noma ngizomkhomba after 2 weeks, umuntu usedlulile akasekho lapho lapho sufuna khona, yena akasafuni sedlulile selutholi uthando kwezinda. So akusafani nakudala.
Hange isimalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besilomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye nokhosazana Seludewa uthandwa ngabantu enkundleni yokuxhumana eFacebook.
Oliver Lisayo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale
siyabonga Keeps Dube. Sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuhlangana njalo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuloba kukaMose kumahubo 90. Kwabhalwa nguMose lapha edumisa uNkulunkulu. Uthi yena ku-90 sibala kuvesi ka-1-2. Nkosi, wena uyisiphe isiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini, wena unguNkulunkulu. Lumbhalo umbhalo osinanzelela ukuthi wabhala ngoMose. UMoses yena wayehambe loNkulunkulu okwesikhathi eside, ehamba laye kunkangala ekhiphe khulula abantu eGibhithe. Simbona elwisana loFaro ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhululeke ebugqilini. Sihlangana laye uMose ehlangana loNkulunkulu enkangala, uNkulunkulu eziveza njengegusu elibhebhayo. Njalo uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma ngaye uMose uthi kubo bonke abaprofethi akula owambonayo ebona ubuso bakhe. UMose wayelobudlelwano obuseduze loNkulunkulu enjengomngane kaNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi u-Abraham laye wayenjalo, kodwa uMose waze wabubona ubuso uNkulunkulu wazifihla wedlula phambi kwakhe emtshengisa ubukhona bakhe. UMose nguye wabona uNkulunkulu evula ulwandle phakathi laphakathi, abantu besedlula phakathi kolwandle, isimanga esimangalisayo esingazake senzakala. Yikho uMose nxa esebhala lapho uthi Nkosi wena uyisiphephelo sethu. UMose wabona uNkulunkulu esebenza esiba isiphephelo, hayikhona kuye kuphela kodwa wabona izizukulwane lezizukulwane, njalo waze wabona ngelihlo elikhangele lakithi ukuthi kuzo zonke izizukulwane zonke uNkulunkulu uyisiphephelo. Esusa abantwana beGibhithe esigqilini, lalapho bephakathi kobugqili uNkulunkulu wayeyisiphephelo sabo, uNkulunkulu wayelabo. And nxa sikhangela sinazela ukuthi uMose ngumuntu owakhulisa uJoshua ekhangelela ukuthi baqhubeke abantwana baka-Israyeli bengaphansi kukaNkulunkulu. Njalo siyakwazi ukuthi uMose nguye wathola imilayo elithumi ivelela kuNkulunkulu. Simbona esiba loNkulunkulu entabeni okwe-40 days le-40 nights. Ngakho wayemzwisisa uNkulunkulu, wamzwisisa ukuthi ungubani. Uyakhuluma lapho uMose uthi zingaveli izinhlaba ungawenza umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini, wena unguNkulunkulu. UNkulunkulu katshintshi, kumbe sesiku-2021 kumbe kule COVID kumbe kulani, uNkulunkulu katshintshi ubukhona bakhe. UNkulunkulu kuze kube nini lanini, wayevele uNkulunkulu lo mhlaba ungabi khona. Manje lokhu kusitshengisani? Okokuqala, siphakathi kwalesi sikhathi esinzima kangaka se-COVID, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Balaleli bami, nxa kulo dubo lalo, nxa kule nkingo lalo, lukhona udokodo lukaNkulunkulu, ukhona lapho ongazifihla khona. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Ayiso mali isiphephelo sethu, ayiso hulumende, kodwa uNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu katshintshi. Nxa uNkulunkulu wayekhona endulo kuze kube nakathesi, kehlulwa yilutho. Ngakho okwesibili, woba lesibindi nxa uthandaza kuye, kehlulwa yilutho. UNkulunkulu kasozothi lokhu kimi kunzima kakhulu. Yonke into inkinga ophakathi kiwayo, uNkulunkulu unguNkulunkulu kuze kube naphakathi katshintshi. Ngakho ke ngifuna ukukhuthaza ngalawo mazwi, zifihle kuye.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje ukuba wena uyisiphephelo sethu, impilo yethu yonke ikuwe. Siyabonga abalaleli bami belalele, babusise bathinte uNkulunkulu ngezwi lakho elilamandla, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa, kodwa esiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti amaningi kakhulu ngokhokhela ibandla eliphikisayo uMnumzana Hakainde Hichilema. Amasonto amaningi awavulanga lamhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethe asengavula, kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo.